njengokuthi thembisa kwami ngeviki ephelileyo siqhubekela phambili ngodaba lobalamu silonkosikazi sakhilelene umadube lo mnumzana mnqondo obanzi magonya
umlamu ulendima yokuthi angaba ngumlamu oraiti oyakhaya asabele indima yokuthi angaba ngumlamu odilivayo ongavundiwe umuzi kusokadadewabo so umlamukazi lo mlamu oraiti olomlamu ngekoraiti
kunjalo baba magonya
kahle kuyo ngikutshele enye indaba dube and qinisa lokuthi labo ebujaheni bakho sukuwahlangana laye uyabona ukuthi na ukomisa intombi intombi ukuthi ukuthi hayi mina vele angifuna ukwenza amshu uhlangane lakho lokhu okukhulunywa kwakho dube hayi singathandana dube kodwa hayi mina ukwenda hayi kuyabe lingakaveli ithuba dube akula umfazi wonke uyabefuna ukuthi ekwenda kodwa abe ngingakuqinisa ukuthi kambe nxa ngakuphumela egcekeni ekuthiye uyafuna ukwendela kuwe ukuthi uzamthatha ngayiphi indlela so kufana-ke le ndaba yokuthi ekhaya lapha nxa sukuzela umntwana nxambambi ivele laphuma uchabo akekho umfazi ole ndoda straight ongakutshela ukuthi engakwemukela lokhu kodwa nxa sokumqondile futhi yazi into enhle ngabantu abangabafazi into enhle ngomuntu ongumfazi ukuthi uyaqonda mpuwabe ngosolobhona nxa sokumficile esebhekane lakho abadila lakho ngenye indlela ukuthi la okuya kwethusa abafazi balesinye isikili dube esingihlulayo lami lapho
matu qethisa
so okuqakathekileyo yilokho kuhle ukuthi nxa uyindoda uhlezi nomnawakho ankosikazi wakho umhloniphe nalo umntwana lo ohlezi laye ngoba ukuhlonipha umntwana lo ohlezi laye kutshengisela ukuhlonipha udade wabo hlonipha udade yazi akula nto ebuhlungu dube njengokubona umuntu wesintwana owesifazana odelelwa ngomkakhe ngezinye indlela esasikubone kwezinye indawo kubuhlungu kakhulu lokuyanti uzuze ukuthi kambe kunodadewethu engizasho ngangizwa njani so okuqakathekileyo ukuthi hlonipha umama omthethe ekhaya la nxa kulezinswelo ezingaba khona kungangcono ukukhulumisane laye uza kubonela icebo yena
ye khonapho-ke badube uza kubonela icebo yena ungalibona icebo lele
eqinisweni ukuthi ma sibambe wathi uyabambe ibeke laphuma uchabo uma inini lo singakhulumisana sibe sivumelana ukuthi ngoraiti loku shungeni emzimwami asikuthi sihlale sonke lapha inhlonipho vele yabe ingasekho uyabe laye sekutshela ukuthi lapha la ngilande umuntu omlande lapha akufanayo ufithi ukuthi yabe ingaseyinto e-right so ukuhlonipha ubaba ngavele aqalise ukuthi ahloniphe umlamo wakhe yonke into iyahamba right noma ethe walibambi vele uzabakwazi ukuthi ukwazela ikhatshana but angayenzi okuthi esigcekeni uzibone lawo hhayi ukuhlonipha vele asuze kube khona
xa ungcono ukuthi ebamba phandle ngale vele kumba libambe ngapha endlini umlamo okungcono kuphi
iproblem nxa ethe walibamba phandle kungcono ngoba ngiyabe ngingasoze ngibe lo muntu engimbona nsuku zonke endlini engitshela ukuthi lapha phela mina lawe sesilanda umuntu oyiphi kumba abantu ukukhuluma kuyinkulumo wokuthi kumba kuhlele ukuthi umvela thengelwa lokhu okuzake ngilokhu ngikuhlukule nje khona kwekhaya ukuthi umlamu ustarki laye vela kula lapho uzamisa khona umntakamama wakho but ma ethe wakwenza egangeni njengba ngangatsho kuqaleni ukuthi ungakwenza egangeni ngingaboni ingabi umuntu lwane engabi seduze kwami ukuthi angihlukuluza hhayi angikuze ngibe lenkinga lapho kodwa ayikhona ekhaya engihlala yilo enzabe ngivuka zuku zonke ngimbona ngilibona noma selikhamini ibe leyo lapho umchafo vele zale lokhu esuka lona ungangihlukuluza kakhulu so hhayi umlamu hayi angimfuna eduze kwami
baba makhoni amafishane kolapho
hayi asingobani kambe thina mthembu aphilawulwa yibo mama ukuze kube nokuthula ngikhaya yibo abantu kumethi sibalalele ngoba ungamethulela kuhle sibili udaba lwakho uyakunika sibili icebo elingakwenza ukuthi iproblem yakho leyolayo ilungisenjeni
hhayi-ke abadala bathi ongapheliyo kuyahlola siphetha lapha-ke udaba lwethu lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke bese lo baba umnqondo obanzi magonya lo mama usakhilelelene umadube lezi zingcwethi kwezamasiko esintu
egcina amasiko wena.